esethula umbiko wakhe wesimo esiselizweni owe-State of the Nation Address edayele ephalamende, umnankakho uveze ukuba uhulumende wakhe uyazazi zonke inkinga ezibhekane lezulu ezizidale ukuba izigangi zithole ithuba lokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation.
Ukulamanyathelo ambalwa esiwathathayo ukuthi silungisise ukuswelakala kwemali elizweni aqoqela ukususa amathuba ukuthengiselana imali alethwa yikuba lentengo ezijeneyo.
Umphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi wamukele ngenjabulo umbiko kamongameli ngoba ephathe udaba lokusilela kukagetsi elizweni.
Mina ngiyajabula kakhulu ukuthi upresident ukhulume into ezibamba abantu. Indaba yamagetsi ukuthi kumele izesa ithengise amagetsi ngemali ehambelana lokuthi yona iwalungisa njani lokuthi iwathenga njani ngaphandle. Okwamanje bekuyindubeko. Besithenga ngemali ephezulu sithengisa ngani sithengisa ifrizi.
Ingcwethe ecubunga ezombusazo umnumzana Pride Mkono uthi umnakakho uphathe ngenhlupho ezivele zisazakala kodwa engenamacebo wokuzilungisisa.
Akukho akukhulumileyo okungayenza ukuthi ilizwe liye phambili. Siyabona ukuthi bekhuluma ngendaba ze-Command Agriculture lapho abalokhu bethela imali kuhlelo olungasiniki lutho ngendlala esilayo eZimbabwe ngemali eyangenayo ku-Command Agriculture bekhangelela ukuthi abantu ngabe bayasutha. Ukhuluma ngokuthi iZimbabwe isivulekile kwezombusazwe kodwa sibona ukuthi hathi abantu balokho bethunjwe ezindlini zabo betshaywe bebulawa.
Amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC atshengisele ngokuphuma edale lapho umongameli eqala ukuthula umbiko wakhe esithi akamnanzi umnakagwa njengomkhokheli owakhethwa nguZulu. Umgcinisalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo uthi yisinqumo abasivumela naye emhlanganweni wabo omkhulu owe-Congress.
Sile mgoqo esawuphiwa i-Congress le-National Council yokuthi isesivela kukhetho ngo-2018 ngo-July ukuthi uhulumende kaMnangagwa kasimthathi njengohulumende ngoba akithi uhulumende wamafela owantshontsha ukhetho e-Constitutional Court. So namhlanje simtshengisele ukuthi hayi lowo mguqu lokukhona thina kasimthathi njengo-president welizwe.
UMakhumalo uqhubeke ethi kwazaqhubeka besenza njalo sikhathi sonke umnankagwa ebuya ephalamende ngendlela yokumkhumbuza ukuthi wagcina kukhetho.
Siqalisa ukubhoyikhotha anti sonke la lasibona sitshaywa. Namhlanje sibhoyikhothile kazazange basibambi.
Embikweni wesona umnankagwa uthe uhulumende wakhe usevumeza amankampani azimele wodwa ukuthi enelise ukuthenga amafutha ezimota okusebenzisa wona wodwa ngesikhathi ilizwe lingenamali yaphandle enileyo ukuwathenga. Kwezokulima uthe uhulumende usebeceleni amadola phose amabhiliyoni amabili emelika 1.8 billion yokuthenga okokulimisa ukuguqela inhlanyelo yobumbu imvundiso lokunye. Kuhlangothi lwezokwemba uthe ilizwe lithole amadola edlula kancane ibhiliyoni 1.3 billion kunhlelo zikahulumende zentuthuko. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Pepe.